Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-3 Ngwengwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala nemuli yakusigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abalakantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi bandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawashita abehamba labo besiyajimayela kumbe zabecela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USigola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakosigola.
Silusizi Mahlabe Zulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakosigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola eteseleminyaka engu-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu. Inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe. Ngithula amaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula ukuzinza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile sitho njalo. Isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo ugcinile kweminyaka eminingi ephosi fike ikhulu lezinsuku akubangaki abantu abafika 100 years. Nalawo ubaba uJamisa umthungameli we-CCC ibandla labantu ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula senze imisebenze emihle sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwalo kwamajubana elale ngokuthula size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. eleZimbabwe elizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo-World Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Darumbwa, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukucothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like I'm a journalist, whether private or state media. They have a certain way of presenting information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's a method of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akunandlela ukuthi singakhuluma njani nabo ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So we can learn from this channel. There's a woman who's going to live drug and substance use, not just the abstinence, but we can do something to rehab. And this is something that we're trying to get health practitioners to see. And we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception in line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which I want to have accurate evidence, and they know to these other different methods that can be used.
Hello again, uNkosazana Tanya Darumbwa, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uqoqe lentatheli zindaba yeStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kule ndaba kade ngizama ukuthi ngilandelele e-drug and substance abuse kuvikela iphelileyo. Kuleliyani ivikela phelayo. Yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma nabonozindaba, ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyibukuthi ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu eyibo sivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala yini, siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi sizwe kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufithi ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le-action endabeni yona le yama-drugs, for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abadlele belohlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yili hlupho esengihlangane lalo ekuzameni ukubhala indaba leyi, and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi lungaphela njani lona lolu hlupho sisaphezulu kuhulumente.
Loge ngu Nokuthaba Dlamini intatheli izindaba ye Studio 7 obekhuluma le Studio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Inhlanganiso yeForever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAZ ithi ilogatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Msakwa, umkhokheli weFAZ Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko eyeTelecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi ifazi iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso wefazi kukhetho.
I-intimate voter contact strategy yiyo esiyenza yokwakhathesi. Leyo i-program isenza sikhampenele iZANU-PF sikhangele esingathi ngama first time voters ngama virgin voters sikhangele njalo laba kade belahlekile sibaphendusa ekhaya sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini alethuseli abanye abangasilibo bebandlala iZANU-PF njoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusoze kuswelakale. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. IFAZI yasebenza. Yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi-4,200 ilizwe lonke. Kutho ukuthi nge-constituency silabantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu. So akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiyajumayela. Umbeze becela information about umuntu. Akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukurida, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Baqinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyi eForever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo.
Mina yimi umongameli weForever Associates of Zimbabwe Trust. IFAZI ba-reporter kimi. So ngwalokho okwezana PF lathi siyakuthatha sikuhambise kukomisariat department ebandla elibusayo eleZANU-PF ngoba siyi-affiliate yeZANU-PF. Siyancedisa nje iZANU-PF. AsiyiZANU-PF kodwa sincedisa iZANU-PF. I-organization esayiqala singabatsha sisesikolo eseSolus University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo. Abatsha bengakhangeleli kuphela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010, ngomnyaka ophelileyo sakubona kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelele ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe lehlombe elebandla elibusayo ngoba siyabona kule nhlanganiso eziningi ezifanana nezethu ezipusha i-regime change. Thina zathi sifuna i-regime continuity. ngokufuna iregime continuity sathi kungcono lathi sibe ku-ground njenge-trust xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnankaka ukuthi ewine ama-election ka-2023 engawina ama-election kwenza amakampani esifunukuwacalisa ephumelele ingathi engutshele khathesi ukubana sesirejiste i-telecoms company eyabe ikompyutha labo i-connect njalo sesilama-application okumele ikompyutha labo WhatsApp actually angcono kule WhatsApp silelinye ihlombe lethu esilikhayileyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu ze ngokuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo enziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo ukulungisa imigwaqo esiwenzayo ukuyakhela izindlu laba ababe bephanjaniselwe ngama-cyclones lama-political violence siyancedisa intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni yikho esiyikho khona as forever sisezibabe trust.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Mavula Munsaka umkhokheli wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe njalo ukhangelelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa, ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lazidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isakhamuzi seNyamandlovu umthokozi Sidube uchaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga uDube osecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 linjani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza uzwakala. Bengicela abantu iplaywe leyi isimange ngilaso la abantu bakithi esindebeleni. Shua sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isitate sokuthi bedinga indlela abangabambana ngayo babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela mafasibanda layeka soNdebele, abanye ngabathi umqondisele lishona, abanye ngabathi ujoyishe umfana kaNkomo lo usibangizwe idoti. Matakithi. AmaNdebele umbuso asuke safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezizi. Asuke safa sawuthola. Hayi, yike safa sawuthola. Umbuso yabantu nababambeneyo. Awuye abantu nabathukana ngalindlela shwayayayay. AmaNdebele abukeke bagele ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shwa amaNdebele. Ayi nangithiwa ngangikwazi ukuba leNdebele ukuthi into embizwa nganayisile.
Sanibona uStudio 7 njani mthaka zonke jikelele. Abulisa la umncedisi Dlovu seSouth Africa, angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe. Senkosi ubulelani. Ngisibonge maqhawe, sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa ukuthi kube namambuka la kithi abona. Yabo, sibonge. Sokuzoduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule. Nalaba nje abenze ngathi ababoni, bayibhekile nje lento le, ingaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa naso zibuse. Ndoda kuze uthole inja thina abantu abangakathi sesemazwe sesozama amadlela angcono kodwa kithi komthwakazi kunomnotho onke kodwa ube khona abantu abalokhu izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bencindezele into yakithi abantu abalabo believe gawule walawa bona labo mafa abasemaphathini esishona abona ukuncindezela nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum 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 shelele ayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ungakriticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government leya ubahleka ukuthi kanti vele lokwana sokwapha lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yakhe lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu lawa ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubusuthi yahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukhu utshele ngubani konoku athi wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lingama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayo nalo iphathwa kukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties nabafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize iopposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe lama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje ukuthi khona ngele workers day ngibona ngathi nginaliqathanisa lelanga lama-election lalelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekho khona endule emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi uyathola kokuqanda ngakwenza khona akusela mehluko ngitsho ukuthi khona noma uthole uzihlala emzini wakho hlambe nxa futhi awusuzibe le stress many headache ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje kho ngithi kuwa ngizwela amayouth ngoba ngikhala ngizwela amayouth mina ngizwa ngikhala khona amayouth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo eyakwazi khuwa kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abantu khona ngumdlandi igero ngesitshona kodwa laba lapha hayi inkani sibi nyanyala abakhuleke bencinga uNkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxehle mhlawumbe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa nguzibani ekurholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekurholise hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizwile le ndoda abantu ngu-Angston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzwile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithi ebusayo, kodwa alibanikeze imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu lawa elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi? Mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule? Yindlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho gawule? Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo, iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo gawule.
Mayuyu zulukandaba lawo ke ngamazwi wenu eliwathumele sawadlala izolo, siwaphindela namhlanje kuliphutha asenzanga ngabomo. Qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump i-town hall, lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye. Ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba. Ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, amaRepublicani I think bona vele mthetho wabo ba confused. Okokuqala sizobabona besiba banengi bechallenger i-presidential ama primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016 lapha babefika around 24 and all they did was wanceda uTrump ukuthi abe nguye ogcina isiba yinomini yamaRepublicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi waye benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inomini engayisiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfuni, ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye ukhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazo contesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizimisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise makotsi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo I'm sure ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo ilokhe ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ngathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate is a challenge with Trump. Hayi ukubangene bebaningi befika ama 20 something.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.